Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 kuNhlangula 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
I'm going back to Zimbabwe to participate in the election. I'm not deterred by the intimidation.
Umnumzana Sevia Kasukwere ozancintisa ukhetho lukamongameli lonyaka uthi uzabuyela eZimbabwe loba esethuselwa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Obronko bagcwele la, imbanje zigcwele la, awunjengwasikhuluma. Vele babhudla kikho ekuseni lantambama, kuyathwala okungabantwana kufaka ezigujaneni. Usuza kubona nje ngokuhleka kwakhona umsindo wakho umsindo lapha kathi indaba lina abantwana
abazali labaqondisi benhlanganiso ezizimeleyo bakhala ngokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabantwana besikolo labanye abatsha abemba igolide ungekho emthethweni bathwalise nzima izakhamizi kwezinye indawo enkabazwe zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Sevia Kasukwele ozancintisa kukhetho lukamongameli lonyaka uthi uzabuyela eZimbabwe loba esethuselwa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa. UKasukwele utshele umsakazo weStudio 7 eseJohannesburg ukuba usezwile ukuthi urhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa ufuna ukusebenzisa amapolisa ukuba ambophe engafika eZimbabwe esiyakhankasela ukhetho oluzayo. Lokhu kulandela kwethulwe ngumnumzana Christopher Mtsangwa izolo othe uKasukwele uzabotshwa engaphenduka eZimbabwe ngoba umthethwandaba wakhupha amaphepha ambopha okumele abotshwe ngawo ama-warrant of arrest amabili kulandela ukumiswa kwakhe emthethwandaba esethiswa icala lokweqa umngcele ongekho emthethweni lamanye. UKasukwele uthi amaphepha la alahlwa umthethwandaba.
I'm going back to Zimbabwe to participate in the election. I'm not deterred by the intimidation. I'm not worried about what they will do to me. I am determined to go and fight a clean election. What worries me more now is the future of my country, the future of our people. All the desperate attempts to try and silence, to try and stop my coming back will come not. I am heading for Zimbabwe, and I'll be participating in the election in Zimbabwe.
Niyabuyela eZimbabwe ukuyancintisa ukhetho oluzayo kanye sabi lutho kanye thuselwa mina kanye landaba ukungikhathaza okwamanje ukuhlupheka kwabantu ngizabe ngikhona kabasoze bephekapheke ukhetho kanye sabi lutho ngingabe ngisesaba bani.
I understand the system much better. I've been through the system. I have learned the mistakes. I have learned from my mistakes, and there is nobody than one who accepts that they are mistakes which were made in the past. I know those mistakes, and I'm prepared to correct those mistakes. And that's the experience. When you look at the return of candidates who are on that ballot, there's nobody whose experience can compare to mine. I have been a civil servant. I have been a politician. I've been a minister. I have been an activist. I have been a businessman. I have seen the good and the bad.
Ngiyawazi ukwenzakala kuhulumende, sengabona amaphutha wonke, ngiyawazi sengikhangele bonke abancintisayo abafani lami ngitshola kancane. Ukuhlala kwale South Africa sokungitshengise ukuba singahlala kahle eZimbabwe.
I have realized that there are systems that we must introduce in our country. We must do away with this mindset that has held our people back for so long. We can actually build a better country. We have had so many years which we must have turned into wealth creation as well as development for country. If somebody says I was tied to President Mugabe, it was Mugabe brutal, what? Well, how do I need to respond to that? I've never killed anybody. I mean, you know who has done more. So how do I become a brutal man? I've never had the security ministry. Why should you then tie all that happened?
Akumelanga ngiphendule ukuba ngaseduzane lomgabe kangizange ngibulale umuntu. Mina awulanto engayenzayo kangizange ngibulale umuntu.
Brutalize anybody, murder anybody.
Lo umnumzana Sevia Kasukwele obekhuluma le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhulume lisamapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi uKasikubele uzabotshwa angaphindela kwele Zimbabwe. UNyathi uthi kulamaphepha ama-warrant of arrest amabili ammeleleyo. UKasikubele wabaleka eZimbabwe kulandela ukugenqulwa libutho kukamuyi uRobert Gabriel Mugabe ngomnyaka ka-2017. Kwakuthiwa wenza okungekho emthethweni labanye bakhe babefisa ukuthi kungene omunye esikhundleni sikaMugabe. Inhlanganiso yabatsha e-Youth Invest namhla imanyane lezinye ezizimeleyo kanye lohlangothi lwezemfundo eVictoria Falls emkhosini wokunanza usuku lokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ole-International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, kubika uNokuthaba Dlamini.
Kunkulumo eziphume emkhosini lo obuqhutshelwa esikolo seMoss Owathunywa High School, abasakhulayo baveze ukuba iningi labo selithatha izidakamizwa lezi ezigoqela i-crystal meth, injengu, osiganga kanye lokubhenywa kuthathwa kumaphampa abantwana alengcekeza kubangelwa ikukhohliswa ngabanye. Phezu kwenkohliso, baveze ukuba okunye bakubona ezindlini kusenziwa ngabomdeni njalo abanye benziwa ikuhlukunyezwa emakhaya.
So what's maybe the best way for me to avoid this thinking of doing and how many that he has, many of the things that he has to demand for two things as well as they use. Or maybe that they would have any
uNkosikazi Ruth Mpofu, umphathi we-guidance and counseling esikolo lesi, utshele umsakazo lo ukuba abantwana basebenzisa izidakamizwa lezinsuku zonke, uthi ziyabalimaza.
Nxa ukhuluma ngamaphaphu abo bona bakutshela ukuthi lele kwathi kusaxa esikhathi nabo zemfili. They don't see themselves long. Bazibona nje bengabantu abayaphila iminyakane engamingaki. Khona lokhu abanye baya be-child headed, abanye abazali batshona, abanye betshana bevele betshoniswa yiwona la ma-drugs. Obronko bagcwele la, imbanje zigcwele la, awunje engikwazikhuluma. Vele babhudla akikho ekuseni lantambama. Kuyathwala okungabantwana kufakwe ezigujaneni. Usuza kubona nje ngokuhleka kwakhona umsindo wakhona, umsindo lapha, kanti indaba lina bantwana.
UNkosikazi Nokuthaba Moyo owenhlanganiso ye-Youth Invest uyalufakaza lolu hlupho.
Ama-students they fail to cooperate kuhle, asakwanisi ukucooperate kuhle esikolweni, plus futhi esikolweni kulamanye ama-students who are doing drugs. So they are affected kakhulu, the future is destroyed at an early stage.
Inkulumo kaNkosikazi Moyo igcizelelwe ngumnumzana Kelvin Moyo, umgcini sihlalo we-Victoria Falls Combined Residents Association.
Singasuffocate ama-channels with which ama-drugs abuya ngawo, whether from outside Zimbabwe kumbe kwamanye amadorobho, bona ngani kungasinceda. Singakadingisisi ukuthi bona ngobani abathengisayo njalo ahamba njani afika njani ebantwaneni. So singaqeda uhlupho lolo bese sithi imfundiso kusamele ihlale ibe isiba khona, kungabi yikuthi namhla lilanga le campaign against drug abuse.
UNkosikazi Mpofu ukhala ngokuthi abomthetho kababophi ngemfanelo labo abathengisa izidakamizwa lezi.
Uhlupho nje silahlwa ngumthetho wethu. Abemthetho abasincedisa okuzwayo bayabuya sibili amapolisa babafundisa abantwana, kodwa abantu abenza khona lokhu bayakwazi.
Ngomnyaka ophelileyo, uhlangothi lwe-Youth Sport Arts and Recreation luveze ukuba inani lentsha eledlula amachumi amahlanu ekhulwini 57.1% yakuleli ithatha izidakamizwa. Kulandela lokhu, uhulumende wahlomisa abomthetho ukuphemba laba kanye labathengisayo. Sokubotshwe abedlula inkulungwane ezedlula ichumi lambili. Lonyaka umkhankaso lokuzwekazi lonke uqhutshwa phansi kwesihloko esithi People First, Stop Stigma and Discrimination, Strength and Prevention. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngeNokuthaba Dlamini.
Inkokeli yebutho leZimbabwe lisemhlanganweni kweleBotswana oqhuqwe inhlanganiso yamasosha angaphansi kwamazwe e-US Africa Command lapho kuhlaziywa ukuthi ukutshintsha komumo womkati kubangela njani ungahlaliseki kuzwekazi le-Afrika. Umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ele Zimbabwe libambane lamanye amazwe angamachumi amathathu lasikhombisa i-37 ukuzaxoxisana phezu kwesimo sokuntshintsha komkhathi lokuthi ihlukumeza njani isimo sokungahlaliseki e-Afrika. Kodwa ele South Africa kalizihluphanga ukungenela lo mhlangano wenzelwe eHavoron noma nje isikhulumi senhlanganiso ye-US AFRICOM umnumzana Al Phillips esithi ilizwe leli libe linxusiwe.
South Africa was indeed invited. And accordingly, we'll always.
Ele South Africa lalinxusiwe njalo lizaqhubeka linxuswa ngoba siyahlonipha ubudlelwano esilabo ikakhulu kwezokuntshintsha komkhathi okungalimazi izwekazi le-Afrika kuphela kodwa umhlaba wonke jikelele.
Kulokungezwani phakathi kwele South Africa kanye lele Melika kulandela imbiko enyangeni edluleyo ukuthi ele South Africa lanikeza ele Russia isikhali zokulwisana lele Ukraine. Ele Russia alidlelani kahle lele Melika ngemva kokuba lihlasele ilizwe le Ukraine ngomhlolanja nyakenye impi elokhe isaqhubeka. Isikhulumi sikamphathi intambo zomvikela kule South Africa umnumzana Cornelius Munama uthi ugatsha lwakhe alwazi lutho ngokuthi ilizwe lakhe kalingenelanga umhlangano we-US AFRICOM. Owe Zimbabwe ocubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi kumgceke ukuthi ungabi khona kwele South Africa kulo mhlangano uhambelana nezihlakalo ezisanda kwenzeka phezu kodaba lwesikhali ze-Russia.
Angithi mina ubudlelwano phakathi kwelizwe lase-South Africa lelizwe lase-Melika kulamalanga ayisibo lobuyana obuculisayo noma engathi mina obufana lobe bukhona amalanga oyiminyaka ledlulileyo. Ukuxabana kwabo kusobala ukuthi kwenziwa obubangelwa yibudlelwano eSouth Africa elabo lelizwe laseRussia. Iproblem enkulu ngeAmerica yikuthi ayikaze yathanda ukuthi makukhulunywa ngeinternational relations ilizwe thizeni libe ndiki-ndiki lingacaci ukuthi lisapota bani ligxeka bani.
Kusenjalo umhlangano osungulwe eHavron ngomvulo ufake isiqiniseko sokuthi kumele ibutho emazweni aweAfrika athiyeneyo lincedise ukulwisana lokungahlaliseki okuguqela ukulwa kanye lokuswelakala kokudla okungabangelwa yikuguquka kwesimo somkhathi. Umqondisi we-US AFRICOM umnumzana Kenneth Ekman uthi kumele kuphendulwe imibuzo phezu kodaba lokuntshintsha komkhathi kanye lokuxokozela uhambelana lakho ikakhulu ukulwa kanye lezinye ingxabano kwele-Afrika.
Climate security is a risk accelerant. It makes some of the problems that we have now.
Ukuguquka komkhathi sekudale ukuthi induku akade sivele silazo ziye phambili ikakhulu okungezwani kanye lengxabano.
Unkosazana Tekain Blaine, umqondisi kugatsha lwe-Emelika olubona ukuzama ukuqinisa ukuthula ele-US Institute of Peace, uthi ingxabano phakathi kwamazwe atshiyeneyo ikakhulu kuzwekazi le-Afrika isiqongile ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi.
Indaba zokuthi amazwe engahlalisani kuhle sezigongile ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi. Lokhu kubangwa yikulwa phezu kokusilela kokudla, amanzi kanye lokubangisana ezomvelo.
Umhlangano oseHavron uzagqitshwa ngolwesihlanu njalo kukhangelwe ukuthi kuphunywe leziqondiso ezaba yizo izikhonkwane zokulwisana lokuguquka komkhathi. Abebutho abalesikhundla esiphezulu emazweni atshiyeneyo kwele-Afrika yibo abangenele lo mhlangano kuyinhloso yokuthi izinqumo ezathathwa eHavron zenziwe ngokuphazima kweso. Izwekazi le-Afrika kutsho inhlanganiso ye-US Institute of Peace yilo elihamba phambili ngengxabano ezikhona zidalwe kuguquka kwesimo somkhathi. Inhlanganiso ye-US AFRICOM yabunjwa ngomnyaka ka-2007 ngenhloso yokuthi kube lobudlelwano phakathi kwele-Melika lebutho lamazwe wonke ase-Afrika ekulwiseni inkinga ezithiyeneyo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeHavron kwele-Botswana.
Songangeni kusigaba silandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lilwisana ngamandla lele Russia ezigabeni eziningi loba nje ele Russia lizonde okumangalisayo ngokwenziwe libutho elizimeleyo ele Wagner Group elizame ukuyafika esigodlweni sikamnumzana Vladimir Putin. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili asebefe empinile. Inhlanganiso emela abaphila lo mkhuhlane wethukela owe-diabetes ikutaza ukuqiniswa kwemfundiso yokuzinakekela lokuhlala umuntu elolwazi lokuthi isimo sechukela emzimbeni silungile kumbe hathi, kubika uMark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso ye-Diabetic Association bathi sebenanzelele ukuthi nxa umuntu engazinakekeli ukuhlala esazi ukuthi isilinganiso sechukela singanani emzimbeni, kulakho ukudala eminye imikhuhlane enjengeyamehlo. Isiphathamandla salinhlanganiso, uMnumzana Keith Vitrino, wathi ukuhlala isimo sechukela sikubanga elihle emzimbeni. Lokunanza ukudla okudlayo kungaphathisa kakhulu ukwehlisa lolu dubo, kungakho baqhuba imikhankaso yokulimikisa uzulu ngokuvikela kungakabi ke lo monakalo.
It is a very big problem, especially to the people with diabetes, because
ludubo olukhulu kakhulu ngoba i-diabetes ngokwayo ivele mkhuba wayo iyadelela amehlo, ihlasela imithambo.
UDokotela Emmanuel Joe, ingqwethi kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yamehlo, uthi i-diabetes igcina ibangela udube emehlweni nxa umuntu engahlala enganakekeli isimo akiso njengokudingakalayo.
They become leaky and they start bleeding inside the eye. Kwenzakala ukuthi imithambo yegazi phakathi kweretina iyabe isiphuza igazi lingene elihlweni, kubangela ukungaboni.
Unkosikazi Tendai Taruka waligqwetha njalo ele-diabetes, uthi lesi simo sidinga nje ukuba usazi njalo ulandele indlela otshelwa zona ngodokotela, unanzelela njalo lalokho okudlayo.
I have resorted to what I call natural unprocessed foods, small grains, shio, mapunde and brown rice for my starches. I also watch what I eat in terms of proteins.
Ngagcina ngikhetha ukudla kwendulo okufana lophoko, i-brown rice, unyawuthi, lokunye, nenyama yenkukhu, lenhlanzi, amaputi, umkhanqa, lamazambane.
Inhlolisiso yaqhutshwa yingcwethi uMakhomakha nabanye bakhe ngomnyaka 2019 iveza ukuba udubo lokuphazamiseka kwamehlo ebantwini abane-diabetes ezwekazi le-Afrika solufika kusilinganiso esiphezu kwamachumi amathathu ekhulwini, 31.2%. Abenhlanganiso ye-International Diabetes Federation bathi inani labantu abadala abale-diabetes ezwekazi le-Afrika likhangelelwe ukukhuphuka lisuka kuzigidi ezilitshumi lambili, 12.1 million ngomnyaka ka-2010, lisiyafika kuzigidi eziphezu kwamachumi amabili, 23.9 million lapho sisiyafika kumnyaka ka-2030. Kubangelwa-ke ikakhulu ngokwengezelela kokuhlala kwabantu emadolobheni, i-urbanization, ukuphila umuntu engazilolonga umzimba, ukuzimuka, i-obesity, lokwengezelela kwenani labantu kuleli zwekazi, i-population growth. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ukukudeka komnotho, ukukhuphuka kwentengo yokudla mahlayana lokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe sokubangele iningi labantu kakhulu abasakhulayo ukuba bembe igolide okungekho emthethweni bezama ukuziphilisa. Kwezinye indawo bazenzela umathanda. U-Ezachisa Sibanda usethulela lolo daba.
Yibuthumuthumu esabelani senkabazwe ogwetha abavela kuzigaba ezithiyene zeZimbabwe besemba igolide bengagqize qhakala. UCarlos Mpofu leminyaka engu-23 uthi ukuhlupheka sokusenza wonke umuntu embe igolide
yikusemsebenzi ukwenza senze lokhu, so sabe sesifuna ukukwanisa ukusinceda imuli zethu ukuthi siphile singatshontsheli abanye imito zabo sisebenze ngamandla yethu. Ngampho amapholisa asihlukumeza, asibuya esithathela amanye abengekho emsebenzini, ebuya ngeuniform esithathela amatshe, kodwa sabe singela power yakho khona lokho ngoba sabe singotsheketshe.
Akula nto engayenza ngoba yabe ngidinga usizo lokuthi lami ngithole ukuphila ngoba umsebenzi ngabe ngiyekho.
UZenzo Nyoni ngugwetha wafelwa ngabazali uvele Nhlobela, naye uyaphanda kothi undura.
Eminyaka engu-17 ngilapha kathesi sizama ukuthi siyagebha lapha sidinga igolide. Sometimes igolide langikhona singaligebha silithele kuyabuya abantu bethele izikhali bezosithathela, sometimes babehamba namapholisa.
Buyaliwa ukuwa kwamagama kubangwa indawo yokwemba igolide kuthathelwa nawo dli umkude okwenza abanye babulalane ugwetha ozibiza ngegama lokuthi ngalo ingcwele kwethundura bamesaba kulindawo
lokuthanya thaya vele abantu ababuya bezofuna ukulithathela igolide la nalawo amancebeni lawo lapho angazama ukuthi ngilisane lalabo abantu ababefuna ukubuya khona abagebhe eceleni kwami khonapha vele ngiyabuya ngenza ukuthaya thaya esibili ngigamule ngibula
izakhamizi eziningi zakwethundura zikhala ngokufelwa izifuyo ngenxa yabo tsheketha ugogomola incube ngomunye wabo
komo zami ezimbili mntanami ziwele emgodini leyegejwa ngotsheketshe akula muntu oncedayo la mapholisa awancedi lezakhamiza zincedi ngicela ukusizwa sesebegcwele abafuna ukusuka bagcwele endaweni zonke lezi zasemachannelland khona le abafuna ukusuka
ukhansila ewat 7 elogwele ubenjamin mpala uthi izifuyo zabantu ziphelile zifela emgodini egejwa ngogweja lokunatha amanzi ale mithi abageza ngawo igolide
inkomo leziwele emagodini ngenxa yokuthi ontsheketshe abade namagodi atshiye njalo ekhamisile amagodi layo njalo ekhamisile sokusitsho ukuthi inkomo iyawele nxa idiphu kakhulu phansi amagodi akhona kwenza ukuthi ungayiboni inkomo yangkhona inxele ize ziqine sisizwa ngomnuko kophela ukuthi inkomo iwele phakathi calenye iminesi ezingcelelanelayo ezithiwa yishambrok kwenye indawo lapho abagezisela khona imotolo kule umuthi abawusebenzisayo umuthi lowo inkomo zingawonatha ithiwa yisayinethi inkomo zingawonatha umuthi lowo yitshife khonapho there and there then akula composition ethiwa ama-farmers
amapholisa esabelani se-midlands bakhuthaza izakhamizi zakwethundura lelowagwele ukuthi ziye mangala emapholiseni zibophise ogweja laba esikhulume samapholisa e-midlands province u-inspector hoko uthi ogebha igolide umele abe nencwadi ezivumela ukwemba igolide okusemthethweni
ngawuthi license and designation for him to do official business so it will be an offense. I would rather say you direct those that have complaints to a police station so that the police investigates the issue.
Oh, kwetha laba batshele iStudio 7 ukuthi basebenzela abakhulu kodwa balile ukuqamba abantu bakhona. Okucatshangelwa ukuthi basebenzela ezinye iy'nkokheli zamabandla ezombusazwe. Ngiba leStudio 7 ngothundura ikamela muyenza Jesus Banda.
Wezemidlalo lenze izimanga iqembu labesilisa elimela izizwe leZimbabwe lona elibhaqabule ele United States of America ngamananzi angamakhulu amathathu lane kumncintiswano we-ICC Cricket World Cup Qualifier oqhutshelwa eZimbabwe kulezi nsuku. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe leliqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi angamakhulu amane lathoba ngunembili lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha kuthele United States liphendula lenelise amaranzi alikhulu lane njalo liphelelwe ngumphako ngemva kwama-overs edlula kancane yamashumi amabili lanhlanu. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe libhale kutsha imbali yalo emdlalweni kakhirikithi ngoba belingazake libuthelela amaranzi edlula amakhulu amane kumidlalo wehlobo le-One Day International. Obengukapteni weqembu leZimbabwe namhla uSean Williams nguye odlale indima enkulu yokunqobeni kweqembu.
Zimbabwe. I think that is definitely one of the best innings I've had.
Ngokubona kwami namhlanje ngidlale ngendlela engakaze ngidlale ngayo kodwa kumele ngibonge abadlali ebengitshaya labo ibhola abafana loJoy Lloyd kumbe naye otshaye kuhle. Ungakhangela indlela esiqale ngayo besingaziqalanga ngamadlabuzane kodwa kuthe sekudlule ama-overs alithumi saqala ukuhlasela.
Williams ukhethe ukuba nguye umdlali odlale ukwedlula abanye ngemva kokuba ethole amaranzi alikhulu elilamashumi ayisikhombisa lane 174 njalo waphinda waqaga ibhola kabili ngesikhathi sokulithuba leqembu le-United States ukutshaya ibhola. Iqembu leZimbabwe liqale ukudlala kuhle kakhulu ngemva kokuqhatshwa kukamqeqeshi uDave Houghton nyakenye kodwa yena uthi abadlali yibo asebelethe inguquko ekudlaleni kweqembu.
Mina engikwenzileyo ikubakhuthaza ukuba bazithembe ngoba vele italenti abalalo kodwa bebengadlali ngendlela etshengisa ukuba bayokholisa umdlalo. sikhube inhlelo zokuba bakhululeke nxa bedlala lalapho bengekho enkundleni njalo lokhu yikho osekudale umehluko omkhulu.
Iqembu leZimbabwe liphuthe lihlezi phezu kwengalane yesibaya sikagroup A yile miklomelo eyi-2-2. Intatheli zindaba yomdlalo kakhililiti uDumi Praise Dlakama uthi lokhu kuzaliphathisa kusigaba esilandelayo esomncintiswano yese-Super Six.
Ama-Chevrons namhlanje atshengisele ukuthi azimisele ukuthi aqualify World Cup ngendlela abadlale ngayo, njalo asinanzelele ukuthi bangene bezochaya vele bahle bachaya ukuthi bafuna ukuthi bathole i-bonus point yona leyana. Ama-bonus points azancedisa kakhulu kuma-Super Six ngoba kungaqeda kuyithayi ama-points elingana. Ama-points yona lawo ama-bonus points yiwo azagcinisisa ukuqakatheka kakhulu ukuthi amaqembu aqualify.
Amaqembu amabili azaqeda imidlalo ye-Super Six ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azadlulela kumidlalo yokudinga intshantshu zomhlaba jikelele ozaqhutshelwa elizweni le-India ekupheleni komnyaka. Iqembu leZimbabwe lizadlalela imidlalo yalo ye-Super Six edolobheni lakobulawayo ngemva kokuba lidlalele ezibaya lisesigodlweni iHarare. Imele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu ke Joseph Njanji kona ngapho ke kobulawayo. Komanje ke sike sizwe abalandeli beStudio 7 kusigaba sokubingelelana.
Libingelela lonke labo thungameli inkomo oGift Dube bo lonke osithandekile ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Okhulumayo umfundisi uWinshel Hlongwane weTruth of Jesus Assemblies. Ngithanda ukubingelela laba bantu engihlala khona eXalanga A eFelabusi. Ngibingelela unkosikazi uMathilda Ncube, abazukulu bonke besendikelela abantu abami eZansi Afrika, usikhululekile uTremendasi losiphakanyisiwe. Ngibuye futhi ngiye emziyathini esigodini endaweni yaseSibomvu umalume uDJ Nchuma nomalumekazi uMasibanda uGaluza. Ngibingelele lomngani wami Anele Songo, oJoseph Masuku, oCrip Masuku, uSekankosi. Kanti nakhona lapha futhi engihlala khona ngiyabingelela uHezekiel Bukwela. Ngibingelele njalo bonke engikhonza labo ngebizo lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Isithi msakazi ngiyabonga kuze kube nindanini.
Bathanda ukubingelela ngukhosteli Moyo esigodini sakomapholisa ePlumtree. Ngithanda ukubingelela kakhulu laphana kumamami uNakasiduka Moyo. Ngibingelele unkosikazi wami uCatherine Nyandeni, abantwana bami bonke, Thobekile Prince Zanele lomzukulu wami Asanda. Ngibingelele uanti wami le esilima uNakasiyazi. Ngibingelele uanti wami futhi khona kumapholisa ngale unakamaqandeka ongumphathi sigodi. Ngibingelele ubaba omncane usekamabhrugwana khona laphana umapholisa futhi. Ngibingelele nje bonke abazukulu bami komapholisa sonke nabodadewethu laphana labomayina abantwana bami abojulethi abomhlaba Moyo bonke nje. Ngithi hayi philani ngomusa kaThixo konke kube kuhle. Siyabonga, siyabonga, siyabonga unkosi elingapha vela se-South Africa ePretoria.
Ye laba ke ngabalaleli beStudio 7 abakade besinike imlayezelo yebo kuhlelo lwethu lokubengelelana. Lingakhohlwa ke nxa lifuna ukuthumeza ke imlayezo yenu, thumeza kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ulayo namhla sixoxa ngokusetshenziswa kwezidakamizwa kwele Zimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Singake hlukani isihlobo othi sikhangele ebesilazo. UMnumzana Sevia Kasukwere ozancintisa kukhetho lukamongameli lonyaka uthi uzabuyela eZimbabwe loba esethuselwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abazali labaqondisi benhlanganiso ezizimeleyo bakhala ngokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabantwana besikolo labanye abatsha. Abemba igolide okungekho emthethweni batholise nzima izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje ngolivalisayo ngenjabulo ngumthombo osithemba uGift Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.